Bethu leloko namhla eHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwe International Human Rights Day obelule sihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Tshizuze omunye walabo abathunjelwa indoda uthi akwaziwa ukuthi umnumzana Paul Tshizuze owathunjwa mhla ka 12 ngoNhlolanja ngomnyaka ka 2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuya ama imisebenzi yakhe le emibi ebantwini ngoba umuntu wonke ulelungile. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise leya rice batsho kungabathabisela okubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Mina vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, kwahle kwangani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyadingisisa ngase ngingedwa labana labo bebodwa sesi-athuzana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwami khona lusuka lube nzima, especially nxa sesithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingamashumi amabili lanye, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Bathi bona yi-Second Republic. Sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Itai ngo-2015. Uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi ku-barbaric. Ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Ngiliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo ngudesire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyo Oxide.
Manje lapha cha khona emahlabankomo into ekhona ngokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha kumbe esingathi ukudutshulwa kwabantu abayisisokonzakele eHarare. Kodwa ke emathebheleleni kulabantu awucathengele ukuthi khona there are more than 20,000 awulike ukuground. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngabo 1983 eGugraund akusethwe icommission.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.